umehluko phakathi kwalo bantukazi lo president Emmerson Mnangagwa saka ngokona ubona kangako yasikhangela upresident Emmerson Mnangagwa uwakhe kuphambili uzokamongameli Robert ungumongameli Robert yakhangela empilweni yethu sizalwa zezikule sike namhlanje azange sibe kuthiwa kanti ezimbabwe udifile umuntu wafa xa wethi obe demonstrator nakhane kuna ndikaka-Emmerson Mnangagwa uthengela mnyaka ingenezi ebukhosini bafa abantu abedlula ithumi yakhangela njalo ama-evidence enzakala January station to France issue yakale response yenzwa ngukhulumende ka-Emmerson Mnangagwa to speak volume.
Sike saxoxa labasakhulayo abebadlele zanu PF yena uthi okushiwo nguhulumende welemelika akusilona iqiniso uthi uhulumende kaMnangagwa uzimisele ngempela ukuguqula isimo elizweni ukubona njalo lokho
ngathi inkulumo yabo bahlele ikhuluma uzothatha isikhathi esithi khathi sesingena mnyaka wesithathu sithetha amatomu angazi bana yena uza kulungisani isikhathi awathi sizathathwa isikhathi eside kanganani kunomuntu angabusa ukweminyaka kulo mehluko sibe kodwa nxa ungala lokhu usengeze ububi iminyaka isiloku isanda singazela themba la ukuthi sizalunga ngaphansi kobukhokeli wakho.
Sikhangela okwayenzakala elizweni ngomnyaka ka-2018 njalo umnyaka osanda ukudlula lapho kwadutshulwa abantu ababetshengisela sibone umongameli Emmerson Mnangagwa esesetha up phela ikhomishini yona ebele njongo yoku-investigator ukuthi kahle kuyinokwayenzakala ubona ngani lokhu yisenzo esitshengisa ukuthi uMnangagwa uyahlonipha amalungelo abantu.
Ubona isele nxa lintshontshile lenza auto cover-up lesishiwa into yenziwa ngupresident Emmerson Mnangagwa nguye olelungelo nxa sikhala constitutional lokukhipha amasosha ahlambanile yenza calm down i-violence yesenzakele abantu bazodutshulwa yena nguye u-commanding chief of defence alo kuthi wena nxa ungu-captain wethim iqembu labo lingadliwa nguye abu-responsible for that angeke athi zakwazi ukuthi abantu badutshulwa ngobani so upresident Emmerson Mnangagwa uyakwazi sobala ukubana abantu badutshulwa ngamasosha akhe ukuthi asithi that commission of inquiry bathi why you waste of time bayefunga imali adlulisisa abantu
uphosela amazwi wakho okugcina phezu kwawo lolu daba
namazwi ama okugcina njalo engihlala ngiwakhuluma ingathaba kakhulu nxa uhulumende wasezimbabwe ingamphathela loba nje ithambo likayitshed samara xa bamdlala maye sakuphila bangasithengisa ukuthi lapha kodwa wasamfunta angena ezimbabwe ngathaba kakhulu siyembona lapha kuomithetha
silokhu sikudaba lunye lukazamara siyezwa abebandlela ezanu-p f bona basithi lokhu kwayenzakala ngesikhathi sikamgabe uhulumende kaMnangagwa uyahlonipha amalungelo njalo uzimisele ukubona ukuthi uzamara yena ungaphi ungathini ngalokho
ngathi ngesikhathi sana osengupresident okwamanje ngibe ngu-minister of justice ngiye sahamba siyamnika i-petition sela ukuthi basinesidinga udignita ezamara so akekho into enjintshayo waphuma lapho wasuka ku-defence wangela kumedicine so uyakwazi ukuthi yahambisa njani indaba kayithetha.